ingoma ehlatshelwe ngabempare Chimurenga Choir okwesikhathi eside ngesikhathi bephume eHarare International Conference Center bethukuthele ngokuxotshwa kwabo emkhosini obuqoqwe ngabogatsha lwezabesifazane ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kanye lentuthuko kaZulu. Umkhosi walamhla uqhutshwa ngaphansi kwendikimba yelizwe ethi "The woman we want is business-minded, brainy, bold, blessed and bankable." Kuthi eyomhlaba wonke kungethi "Be bold for change for women in the changing world of work, Planet 50-50 by 2030. Lanxa indikimba yelizwe igxile kwezabesifazane abakubhizimusi, bayakhala abesifazane laba bethi behlangana lenkinga eziningi lapho beqhuba imisebenzi yabo, kakhulukazi kwezokuswela imali yokusebenzisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Omunye walabo otshengise lokhu kukhathazeka ngole bhizimusi lokulima imbambayila endaweni ye-Hunters Road enkabazwe eGweru, unkosikazi Nompulelo Hlanganiso othi luqakatheke kakhulu kuye usuku lwalamhla.
Ngizwa lungiphakamisa lungiduduza, lami ngisuke senilesinye isteji engibona ukuthi hhayi ngiqakathekile njengomama, ngiqakathekile njengomama ngoba ngiyabona abantu babuya bezobuza ilima njani. So ngiyabona ukuthi namhla ngijabule kakhulu.
Unkosikazi Hlanganiso utshengisa ukukhathazeka njalo ngendlela abesifazane abakubhizimusi njengaye abaphathwa ngayo.
Obaba baya ngabantu abaphangisa ukuba lezithunzi, balezithunzi. Thina omama siyakwanisa ukuthi uthi ngemva kwesikhathi la osizuzayo ngiba ama-chances zokuthi kodwa obaba basebegijime phambili bakuqalele. So besela ukuthi sicela ukuthi silathi sibe la mandla sizimele njengabomama, njengoba sizimele ekulimeni kangakathi silaku ukulingana labo baba, ngoba iy'ndima zethu la ziyabona ukuthi ubaba lo lami ngiyakwanisa ngilandelana layo.
Unkosikazi Perpetua Maphosa wasemzini wekhuwadzana 6 eHarare, yena okubhizimusi lokulungisa izikhwama zabomama esebenzisa ubuhlalu ngaphansi kwenhlanganiso ethiwa yi-Grassroots Women, laye ugcizelele imbono kahlanganiso.
Inkinga esihlangana lazo njengabomama yokuthi umsebenzi siyawenza langikhaya, kumele senze ukuthi umsebenzi. So kwezinye izikhathi awuhambi that fast, but okunye futhi ukuthi abanye bethu siyakwanisa ukuba sifonyelwa yokuthi ukuthola imali yokwenzisa imisebenzi yethu. Kwezinye isikhathi futhi siyathi singathengisela abantu ababhadali njengoba nathi izinto singangazimanga kuhle ebantwini emhlabeni. So amanye ama-challenges lawo.
Kodwa unkosikazi Milka Chitsa ophatheke kubhizimusi lokuthengisa amanzi kunkampani ye-The Tree Water uthi kunganeno kuleli bhizimusi ngoba bengelazo indleko eziningi.
I-cost yethu ngeyokuthenga amambodlela, someone who's based in the States osithumezela ama-filters. Ama-filters ayaphela, then sifaka amatshe. Ama-filters aphela, sifaka amatshe. But we are sustaining ourselves ngokuthi siyakwanisa ukuthi sithengise amanzi lapho, sibhadale ama-filters. Kaphonge uphela khonapho, aphela after some time. So kuyasiphakamisa.
Unkosikazi Siphiwe Chabikwa yena ungomunye wabesifazane abekade bengazi ngalolu suku, kodwa ukubone kuqakathekile ukuba aze laye ukuzaphatheka emkhosini walonyaka.
Ngiyajabula kumangalisayo ngoba zonke izinto ebengizenza ngikhanye ngiqonda ukuchiya ngathi wothi ngizohlangana labanye, sihlangane sazane. Ngijabulile kakhulu ngibona abavela koBulawayo, abavela ekhaya enkayi. Lilangelihle labomama, umuntu ongumama ngesimqakathekisayo okwedla umuntu ongubaba. Nangalazi ngilazelela mse ngikhona ngapha eHarare, ngangingakwazi bengandlala ekhaya eHurungu emareserva, ngangingalazi ngithe sembuya edolobheni ngixasa ukulazi.
Unkosikazi Chabikwa wengeze esithi udaniswa indlela abesifazane abaqhubeka bephathwa ngayo elizweni.
Hhayi, asiqakathekisi kodwa ngenxa kusesilelanga lokuqakathiswa kwabomama, yikho silapha silandile ilanga lethu labomama. Kodwa mhlawumbe nje bebengasaliqakathekisi ngoba abanye alisi basekhaya basemasimini abakwazi ukuthi okwenzakala khathi esikhathi lesi. Ngizubuhlungu kwabanye omama abangala information esengilayo mina. Kubuhlungu kodwa mina nginxathi nisendlala ulwazi. Ngifisa lawo mama abasemaphandleni labo bebelele ethuba elifana nalelo sizuza kina besedolobheni.
Lumbuthano ungenwe iziphathamandla ezivele kunhlangothi ezehlukeneyo zelizwe okubalisa abomanyano wamazwe omhlaba, iUnited Nations, uhulumende, inhlanganiso ezehlukeneyo, uZulu kanye lamalunga eMpare Chimurenga Choir, wona abethithibele sonke lesi sikhathi. Le ngenye yengoma ethi "Thina vele asisuki lapha" abayihlabele ngesikhathi beke baxotshwa andubana babizwe njalo ukuba bangene phakathi kodwa kungekho abakwenzileyo njengalokho abakade bekulungiselele. Yimele iStudio 7 ngiseHarare ngikuMavis Gama.